ngibe ngimtshana ngenhliziyo yami yonke. Umina udale bengimtshana ngenhliziyo yami yonke. Umina udale bengimtshana ngomoya wami yonke. Umina udale bengimtshana ngempilo yami yonke. Yeminu talibe ngimtshanda ngomoya wami yonke. Awuminu talibe ngimtshanda ngempilo yami yonke. Yeminu talibe ngimtshanda ngomoya wami yonke.
Thank you.